kubabili. Okokuqala kuphambanisa ngoba abantu abayivesi bakhangelela ukubana besivikele njengabaphathi bomthetho amapholisa asuka aphiwe ama-orders yi-ZANU-PF ukuba besiphazamise ukubana sizitsho lokho esifuna ukukutsho. Kodwa ngakwesinye isandla kusipha intshukuntshu ngoba kusitshengisa mhlophe ukubana lo esimtshelayo ukubana into azenza kwazilunganga uyakwazi njalo uyasesaba, umala esaba ukubhekana nathi asithumele imibhobho lemikhonto namajambo okuba sitshaye. So kukabili lokho kuyinto okuthi kuyasehlisa umoya kodwa kubuye kusiqinise njalo ukuthi hhayi lumuntu uyasesaba kakhulu ngendlela ephakemeyo.
Kodwa nxa libotshwa litshaywa njengesikubonileyo, bonabo ababe bebotshiwe betshayiwe kabasuki besabele katshana na?
Into yokuqala okumele iyaziwe ukuthi okwenza abantu bengene ezitaladeni asikho ukubana sihlezi phansi njengomhlanganiso sathi asingenene ezitaladeni. Abantu indlala ezisezindlini, ukuswelakala kwemisebenzi okukhona elizweni yikho okumana kubakhiphe phandle bengene ezitaladeni. Kube sokusiba ngehlanto lithi athi sikhangele nesezitaladeni sibone how ngabantu bohlangothi lwe-MDC and ukuthi eHarare ba-athagete ababaziyo abangamamembers e-MDCT kodwa uningi belungabantu abadilekayo amavenda nabayuthi nje angasebenziyo. Kube sokusuka kube sokusithi-ke okwenza bengahlehlele emuva laba bantu mabephuma emajeni yikuthi nxa ebuyela ngekhaya akasithi isithwala sesikhona uya asithe njalo kungasithatha leso sithwala ngoba yena enjalo umgabe naye waphuma ejele likasmith, unkomo waphuma ejele likasmith kodwa elizwe labuya. So intshukuntshu yiyo yalesiphaya ukuthi sizengaba ngasibopha besibulala kodwa ilizwe kumele likhulume. Yiyo intshukuntshu elapho abantu ukuthi ngasibopha besibulala kodwa ilizwe kumele likhulume.